sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 hlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ethi kumele baphume baphelele kulelo lizwe.
Into ebuhlungu ukuthi esike sayinaka ukuthi abantu bakithi bangenza imeseji isecurator labo sebethumela ngamaya social media la ama message bephendula.
Ibandla le MTC Alliance lithi nxa ibandla lezana PF lingephula imigoqo yokuvimba iCoronavirus njengalokhu kade likwenza, lalo ibandla le MTC Alliance lizenze njalo.
Izana PF ikujwayele isikhathi esiningi ukuthi bayathi ukuthi lokho kungenziwa, kodwa bona behambe labo Java besiya emastreetini begcwalisa istreet besenza inhlambe ya.
Lamuhla siqala uhlelo lapho esikhangela okwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ibandla lethu kathesi lisemkhankasweni wokubumba amaseli. Ukubumba amaseli, amaseli i-structure esiqakatheke kakhulu emhlanganweni wethu wekuzana uPF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ethi kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Akukacaci ukuthi imbiko le ingabe ilotshwe ngobani, kodwa kulenhlanganiso ezimbalwa ezezizalwane zakwele South Africa ezilenjongo yokuxotsha abokuza. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo. Saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuthiwani ngembiko le.
Kusho ukuthi Chris, kune message esiyitholile la ethi abantu bonke ama-foreign afanele abuyele kubo. So bazokwenza i-operation le izoyenziwa ngama-South Africans mhlaka 16 June. Kanti u-16 June bona kathi i-holiday la. So bada basawafuna ama-foreigner. So i-message le ithi mhlaka 15 June iqugquzela wonke um-South African ukuthi aphatheke kulolo hlelo.
Manje bona abokuza osuke wakhulumisana labo bathini nxa bebona imbiko yonale?
Abokuza especially abakithi, ngoba imessage leyi ithunyelwe ngolimi lwesiZulu, so abantu bakithi bapanikile abaningi, banokwesaba abanye abaningi especially laba abahlala emalokishini, ngoba izinofobia isikhathi esiningi qala khona le malokishini. So kuba nokwesaba okukhulu kakhulu.
Zona iziphathamandla zikahulumende sezike zakhuluma na ngalolu daba? Njalo nxa zingakhulumanga ubona ungani nxa kuyukuthi ziyalulungisisa lolu daba ziyaqala ngapi?
Asikezwa lutho olusuka kuziphathamandla zikahulumeni. Kusathulile nje, asikezwa lutho. Njalo angazi ukuthi bona bangakuphatha kanjani, ngoba akusiyinto yokuqala lesuke kwenzakala I think kathathu konke. So lokho kuza angazi ukuthi bona bazokuphatha kanjani.
Akukhona yini ongachiyela abalaleli ikakhulu abakhona ngapho kwele South Africa?
Ya, engakushela abalaleli ukuthi sicela njengezakhamizi zakweli kamthwakazi bangarespond. Into ebuhlungu ukuthi esike sayinaka ukuthi abantu bakithi bangenza imeseji isecurator labo sebethumela ngamaya social media la ama message bephendula, uze besithi asiyindawo njani njani into ezinjengalezo yizo ezenza ukuthi abantu balapha bathukuthele kakhulu. So bathukuthele kakhulu. So into engingayisho ukuthi nje ungazi bathumele ama message abo lawa isecurator social media, thina singarespondi, asithuleni nje sibone silindeleyo la ukuthi kuzokwenza kwenzakala ka na sometimes kungaba kuyi message ezikliwe nje ezizama ukuthi zi insight ziphehle udlame ukuthi abantu bokuzaba bashawe so abantu bakithi sicela lingakulandeli lokho lithule silindeni lolo suku sibone ukuthi kuzokwenza kana okonya okuzwisa la abantu ubuhlungu ukuthi abantu bakithi basebenza emsebenzini ema restaurant so yenye into abakhala ngayo basebenza ema restaurant bahamba ngemoto ezinhle abanye ngale kubo Cosmo sebe on izindlu into ebuhlungu into yakona icishe ifana nayo ethi nje kumthwakazi kwaphana ukuthi abantu beHarare sebe bayazogcwala khona phana kwaBulawayo ubuhlungu obuziwa ama South African yibo obuziwa yithi ngale kwaBulawayo yibo obuziwa ngapha ngama South African so hey angazi singathini ngalenda
umnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla leMDC Alliance lithi nxa ibandla lezanu PF lingephula imigoqo esiqinisiwe njalo eyokuvimba iCoronavirus ngokwenza imibuthano labo baza kwenza njalo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wazise ngempela sonto ukuthi izinga lokuvimba kumemetheka kwegciwane leCoronavirus selikhuphukile ngoba inani lababanjwa igciwane seliqonga. Imbuthano yonke akusamelanga yenziwe ngaphandle kwemfa lakho kumele kube labantu abangamachumi amathathu nje kuphela kodwa kunsuku ezedluleyo ibandla lezano PF belisiba lemicimbi elabantu abaningi kakhulu kulenani elivunyelwayo phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leCoronavirus. Ngokunjalo umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathepeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lezanu PF lingalokotha libuthanise abantu labo bazakwenze njalo.
Sinanzelela njalo ukuthi kulandela ama activity amaningi ama political activity amaningi asenzakala phakathi na kwama bandla amabili amakhulu kuleli lizwe njalo lokuba lama activities okunengi ngabantu abachechiyeneyo I hope ukuthi khona ama measures lawa guys yoma measures wokuzama nje ukuthi khona ama freedoms abantu continue enciphiswa i political space continue sinciphi kodwa ke thina esiza kwenza kasisoze silalele okukhulunywa yizanu PF thina sizalandela i behavior eza kwenziwa yizanu PF. Izanu PF ikujwayele isikhathe esinengi ukuthi bayathi ukuthi lokho kungenziwa kodwa bona behambe labo Java besiya ema street ini begcwalisa i street besenza intando ya so bangakwenza khonoko siyahlangana labo e street ini lathi siza kuthanisa abantu lathi sizatshela abantu ukuthi umkhonomika umanga kuhle sizatshela abantu ukuthi abantwana kabasaye esikolweni sizatshela abantu ukuthi khona izidumbu zabantu ababo zilokhu zibuya zilandelana zivele eSouth Africa ngenxa yokuthi kuleli lizwe akulamsebenza asisoze siyekele izanu PF ngayihambe ngendlela ekhulume ngayo nxalayo ingasoze ihlangane yenza amarali lathi asoze ihlangane senza amarali so sizabakhangela ukuthi bona benza njani
manje bengenza imhlangano yabo lani bese liyenza enu bese libotshwa kuyaba kunxiteni.
Chris wathi lami ngikubuze umbuzo ngiphendulele umbuzo wakho ngithi mina bona bangayenza imhlangano yabo thina sesiyekela ukwenza ngenxa yokuthi bathe bona kule sebefake ama lockdown rules bona abangawalandeleli so ke nxa thina singayekela bese sizuzayo ngokuyekela kwethu khona
wona umkhankaso lokukhuthaza abavoti ukuthi babhalisele ukuvota ikakhulu kusigaba seMatnorth bese kuhambe njani?
Siyasebenza Chris siyazama izolo la ngemva kwaizolo besiphakathina kwetsholotsho South lapho esibekhona lemhlangano efika kwemine sihlangana labantu besigaba setsholotsho South sisiyazwisisa izikhalazo zabo ngoba awungeke wakhankasela ukuvota kwabantu ungakwazi ukuthi kanti vele okuyikho kade kubenza ukuthi bengasukuma ukuyavota yikuyini so siyahamba ground siyazwisisa ukuthi abantu bona bathini inhlupho zabo yikuyini bobo cholocho ngale uyathola ukuthi inhlupho zabantu zihlanganisela inhlupho zona lezo ezokuthi abantu abalazithupha ngenxa yezizathu zegukura hundi kanye lezinye izizathu nje ezingabe zinjalo so ngenxa yalokho ke into esesiyenzile ku ground ukuthi abameli bethu abantu amakokheli bethu abayiba kuma structures kuma constituencies ethu ong 13 sesithethina ngabahlale phansi labantu ward by ward polling station by polling station bebone izakhamizi ezingela ezingabhalisanga ukuvota lezi zathu zakhona ukuthi zizwakale ukuthi izizathu zakhona ngezani nxa kuyikuthi sebethe babakwazi kuyakubalula ukuthi khona and then bese sithi thina what interventions do we need to put in place ukwenzela ukuthi abantu bona labo bekwanise labo ukuthi ilungelo labo lokuvota beli exercise
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abalikhulu lasikhombisa 107 ababanje igcikwane le coronavirus kumanani awethulwe izolo akula muntu obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumanani la Iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba semaswingo abangamachumi ayisithupha lane 64 kulandele kobulawayo okulabo abantu abangamachumi amabili lambili abatholakale belegciwane lecoronavirus inani labajove iJackson ye COVID-19 kumanani la lokhu liphansi kakhulu ngoba bafika phose inkulungwane kuphela 967
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulabantu abakobulawayo abaqoqa ukuphindisela emapholiseni ezindlini zabo kulandela udlakela oluqhamuka ngeviki edluleyo edolobheni kwachiswa imichova emibili kwachaywa imota zamapholisa. Leli phephandaba lithi lilemlayezo yeWhatsApp yabo windi labachayeli bamakhombi etshengisa ukuthi baqoqa ukulwisa amapholisa. Amapholisa wona athe bengavele benze ubudlwangudlwangu owindi laba bazabotshwa. Iphephandaba leSunday News lithi kulamantombazana angamachumi ayisithupha lantathu 63 abasuswa esikolo ngoba sebekhulelwe. Leli phephandaba lithi kulabantwana besikolo entabazinduna abangamachumi amane abazithwalayo ngoba beye emacansini labotshekeja. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani lonke kwistudio 7 kona ngapha eAmerica ngithanda ukubana ngikhulume kakhulu ngevaccine. Ivaccine kasiyomkhuhlane kankulunkulu asiyomkhuhlane kabani kodwa kwenziwa ngabantu ngamazwe anjengaboChina i-third world war abakhuluma ngayo wokuthi behlise inani labantu e-Afrika lehlise njalo abantu umhlaba wonke bazithathele lokho abakufunayo nxa uhlabele ivaccine kukhona okuza kwenzakala esikhathini esilandelayo baningi esibabonayo kuma-WhatsApp nakumavidiyo amaye abasithumezela kuyo ngohlelo lolo kuzini le vaccine abantu bafuze bakulimuke there's something secret behind ukhi Bill Gates yena lo oseAmerica nguyofaka imali kwi-United Nations abese sitsho okokwenza abantu bakulandela la umhlaba wonke lawa lamadokotela abafundayo bafundiswa ngoba betshelwa lokho abakutshelwayo kodwa ke isiphetho sakhona ivaccine ingozi ebantwini abaningi bazazala izilima bazabele iziphofu ingqondo zigcine zingasathathi bakumele bakunanzele uhulumende kabasazenzela abakufunayo kodwa sebesenza lokho abakutshelwayo babuye bakukhuluma emazweni avo ndizakhangela futhi ebhayibhileni nxa kukhangela kusamulo chapter ngo-16
ngiyalibingelela lonke mthwakazi omuhle Gibbs Dube labo bonke khona ngapho ku Studio 7 journalist akithonke ngiyalibingelela siyalithanda singumthwakazi qhubekani lisipha indaba ezinhle njengoba likwenza singumthwakazi emathebeleni and midlands lo khulumayo ngumothikhaya indlovu wetshela nyembekhesi ngithi bantu bakithi asibambaneni isikhathi sifikile sokuthi sibe nimunye singumthwakazi ngiyalicela lani khona ngapha etshela nyembekhesi bantu bakithi ake nditshiyane nento zezana tshanani lento ezingasoze zibisele empilweni phambili ezingasoze zivusa impilo yabantwabethu asiqhubekeni ngokubambana siphuquzeleleni sifundisananeni ngomthwakazi ukuthi umthwakazi i-MRP ngesandla sikamqondisi umoyo uzimisele lathi sizimiseleni kusikhulula kulobu bubi esibubonayo sikuthwalisa nzima i-ZANU-PF ngoba umnankagwa uyasizonda kudala wasibulala njalo kwamatshe ezikhumbuzo bona bayajontsha lokho silila kusithabisi ikakhulu kudiaspora sizwa ubuhlungu kakhulu sicela ukuthi la kuground abantu kube khona elikwenza esikubona lathi sizabuya sikhona siyeza njalo ngibonge lapho.
Salibonani basakazi baka Studio 7 kundawana zonke zomhlaba. Sithi masibonge ngezindaba zenu elisithumela zona, indaba zeqiniso, indaba ezimnandi, indaba ezingaphungulwanga siveza iqiniso njengokuba ngiyambonga ubaba wezaphu lwana wama-veterans ezaphu inkuthazo yakhe ukuthi abebama-veterans abezaphu kababhalise muze labo bazuse inzuzo. Ye, kuqakathekile ukuthi abalwa inkululeko special kuviyo lezaphu bazuze labo inzuzo. Siyakubonga ke lokhu, kufanele kube njalo sibili ngoba balwela leli lizwe. Sisicela kubana sinanzeleleni khonapho ekuzuzeni inzuzo. Kulabanye abantu bangazuza inzuzo leyo xa kukuthi umbivela kuhulumende. Sibejika babe ngabezana, sibejika nje babe ngabezana njengalokhu sikubona emaplazini. Utema uveterans athi umhlaba ngowabo, bathengisela abantu izitanda emaplazini lapha, benzisa abantu into abayifunayo. Ungangena eplazini sungwezana. Le nto asiyinanzeleleni ukuthi ma sisidla le sithola lezo mali bese sithaba sikhohle ubuhlungu kade esivela kubo, sesiguquka siba ngabezana into engayisiyo. Ma uveterans lingabethu thina, lingabethu, lalela thina inkululeko yethu, ingaze lajika selisiba against thina njengalokho sikubona emaplazini. Siyabonga ke umbiko lo nxa mawethu ama-veterans azathola lawo special kulaba ababengabhalisanga kuqala. Siyabonga ubana nxa uzaba lethuba labo isikhathi sokuthi bathole leyo mali. Awumbiko oqakatheke kakhulu. Siyacela sibabhalise sibili abaspecial abakazaphu, abakazaphu. Sibonga sibili, hhathi nochimbuyilo labo mjibha kuzaphu, hhayi babengekho, babengekho sibili. Kodwa-ke imali ayitholi asiyithathenini, kodwa ingasitshintshi sibe ngabezanu esiwa-agenest abantu esalwela inkululeko yabo, sesibahlamukele emaplazini lapha njengalokhu sikubona emaplazini la. Ngiyabonga ngumdalinja ngise-Douglas Dale eGoli.
Awusalibonani, salibonani ku-Studio 7, ngaba kuhle mali iphilile lonke. Siyajabula ngokuthi lisilethele izindaba ezinhle kakhulu ukuthi nganithiwa lihlala liyenza kanjani. Siyafisa ukuthi indawo yakithi ibe lokukhululeka langaphe eMontrose kuvuseleleke katsha kube le-studio. I-studio sesahambe eHarare ukuthi thina ngapha basasenzi njengabantu. Ngizoba buhlungu ngamatshe lawa afa kwayo babuye bakhipha abantu bezanu-PF, kube vele ube kuyayenza besizofaka amanye amatshe sibe sesicela abantu laba abayiba babambe inkunzi laba abadubula abantu besilindele umuntu ozobuye ezothatha ilitshe babadubule. Maybe kungaba lokuthula. Ngiyabonga ama-audio le ngafunda.
Salibonani, salibonani basakazi ku-Studio 7. Hayi, thina siyajabula ukuba labasakazi abasakazela indaba esizithandayo esizifunayo. Mina ngalesi ngiyachewa lokuthi ithi iMDCT my ETE my sisho vota izaba yiMDC Alliance why bengabe iMDC Alliance kumanje kungakavotwa kuhle kucaca ukuthi kuhamba nayo hayi ukuthi sekuvota manje mase kuvota mase be MDC Alliance kuzo maki sekuwini Alliance bazothi labo bawinile hayi isimanga zakona sisimanga sayazi ukuthi senze njani zilandele bani senze njani bayahlanganisa amabayo sayazi ukuthi sivotele bani phela makunje sekunzima impela kunzima impela ukuthi abantu baye kuphi ngoba bayazi ukuthi abantu vele bathanda i-Alliance MDCT hayi la masupporta vele abantu abayithandi manje angazi ukuthi khona lapho sizoyenza njani basakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, obeyinhloko kahulumende wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu usule umbuso kamongameli Joe Biden izolo ngesikhathi kusenziwa ukhetho olumsuse esihlalweni. UNetanyahu usole uBiden esithi uphatha udaba lwe-Iran ngesineke kodwa kungasoze kuphathise umvikela wele Israel. Kusenjalo ilizwe leMelika liqhubeka lilokhu livula amabhizimusi liseketisa imigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus kulandela ukuhlatshwa kwabantu abaningi ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika edolobheni le-Houston eTexas.
Baba kande umumo lapha eTexas owe COVID sekusiphose singathi sesikhohlwa kancane ngawo lokukhuluma ngawo kuse kukhanya ngathi sibili hayi sekubuyele endaweni yakho izindawo sezidinga abantu bokusebenza indawo sezikhangela kubhaliwe lapha lalapha hiring kuyavulwa indawo zonke kungathi kushota bona abantu bokusebenza ukuthi abantu beze bangene babe semsebenzini yibo abangatholakali yikho kutshengisa ukuthi yona i-COVID-19 ngokwayo ngemva kokusukuma kwabantu besiyahlatshwa ngoba sekuphose abaningi abantu sebehlatshiwe i-corona virus vaccine liyana yikho ke sekungathi kuyehla
indawo ezifana lama-restaurant lamabhawa sokuvuliwe yini njalo abantu kukhanya bengena ngobunengi yini endaweni lezo.
Sekuvulwe sibili futhi chaka sibili bonke abantu bayangena kuyaphithizela sekuphithizela labantu hayi abasafaki lama maski akhona lawo sebengabantu nje abaphongu kungena kube kuhle kube njiyana sike khangela lapha nje indawo ezithile sibona benqunu benjani bebhukutsha besenza konke lokhu ye kukhanya ngathi sekuphose kuyabuyela sibili le school holiday vacation yabantwana le eyakhathesi yehlukile kakhulu kulaliyana eyomnyaka ophelile. Ngomnyaka ophelileyo bekukhanya kuvaliwe kuthule kuthe zwi ngalesi sikhathi kodwa ke ngalesi sikhathi sekukhanya hayi abantu sebehambelana sebeqala lokuvakatshelana sebeqala lokuthi omunye lomunye lathi sesingathi nje sesingabona labazukulu abazukulu beze ekhaya njengalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubexoxa icingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni thina kwelakhe.
Namhlanje siqala ihlandla lakuqala. Lengxoxo lapho esizaba sikhangela khona indaba eziphathelane lamalungiselelo okhetho. Lapha ke siyaba sikhuluma lamabandla ezombusazwe achiyeneyo okweviki yonke kuze kufike ngolwesihlanu. Umqalisiziba yiZanu PF. Sixoxa ke lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Believe Gawule.
ibandla lethu kathesi elisemkhankasweni wokubumba amasela ubumba amasela amaseli istructure esiqhakatheke kakhulu emhlanganweni wethu kuzanu PF yizo esilabantu abavotayo abayibo yiwo ama voters akukhona phana ku structure senzana isihlangano imhlangano vele ubanjwe ngamasela wonke umuntu obelonga to a cell ngokunjalo ke okwakathesi semkhankasweni wokuthi sibumbe amasela khona apha echolojo kodwa i-exercise le yenzakala ilizwe lonke sikwenza ilizwe lonke ikakhulu ke thina sigapha echolojo umsebenzi wokubunjwa kwamasela wesigabeni sethu uhamba kuhle kakhulu okwakathesi amasela abunjwa sibili kuzaze kuya kuthi inyanga nale uJune siyaphela lapho siyaphutshisa khona umsebenzi wokubunjwa kwamasela ngokunjalo abantu laba abasebengene kumasela yibo njalo esibakhuthazayo ukuthi bahambe beregister ukuvota ukuthi bengabe kumasela kuphela bangavota ngoba at the end of the day yibo abantu abavotayo laba abamasela yibo abantu abaqhakathele kakhulu emhlanganweni abayibo abayenza umhlangano ube khona yibo abantu abamele njalo bakhuthaze abanye njalo abangasibo bemabandla ethu siyakhuthaza ke thina njengomhlangano ukuthi abantu abanye abangasibo bemabandla ethu bathatha ithuba leli ba register ukuvota bese kuthi ekugcineni kwakho konke bese singaso kuyafika kuba nesikhathi sokuvota bona abangalamabandla abangekho kumabandla ezombusazo bese siyacela kibo amavoti bese sicela amavoti kibo ngesikhathi esifaneleyo yibo abantu abanjalo abathi bona nxa sokufikela isikhathi sokuthi kuvote kwaphana babe sebekhangela ukuthi kanti ivoti yabo bengayisa ngapi ngokunjalo ke kuqhakathekile ukuze ukhetho luhambe kuhle njalo abantu bavote ngobuningi babo ukuze kungabi labo lomunye othi nxa ukhetho soluphuchile ebese sithina hayi akuhambanga kuhle hayi mina kangidliwanga hayi ukhetho lurikiwe ukuthi abantu bavote ngobuningi babo so umkhankaso wethu njalo ukuthi abantu bavote baregister ukuvota njalo yokhona nalo ohamba ndawonye uxhumanisana lokubunjwa kwamasela
sike sabona amanani akhomba ukubana abantu bezigaba zemathebeleland ababhalisi ukubhalisela ukuvota ngesiqubu khona ngapha kunjani
kanti into ekhona lapha ukuthi unanzelele ukuthi ekubhaliseni ukuvota lokho abantu ikakhulu esigabeni semathebeleland kusukele emuva le bakhanya besiba ngemuva ekubhaliseni ukuvota ikakhulu emhlubulweni wethu emathebeleland ikakhulu amaprovinces ethu angakhangela ukhangele number of registered voters ezikhona kumaprovinces ngale mashonaland uzathola ukuthi thina singemuva kakhulu izizathu kuyilezi nxa ngikhangela ngicubungula isaka kakuhle ngibona abantu baningi abakithi base-South Africa abantu abaningi abakithi most of our people are in South Africa yiko okukhona engikubonayo ukuthi sibili abantu bakithi bakhona le bagcwele khona le South Africa ngesikhathi nxa kufika i-exercise nale ukuvota bayabuya nje bebuya ngapha ngama-holidays ngabe kuyakutholakala isikhathi sokuthi bethu be-register ukuvota ngesikhathi i-exercise lesiba khona ngama-holidays nalaba bekhona engingamhlawumbi bese besiba ngabantu njalo abangabreaka babuye bezovota ngesikhathi sokhetho kwesikhathi singakhuluma but abaningi labantu bakithi base-South Africa njalo khonoko ukuthi ilokhu ze niyankona iqhube kanje ihamba kancane ku-region yethu khona yiyo imbangele khona njalo lokuthi abantu bakithi ngapha bangani izinto lezi zokhetho bazithathela abanye iningi labo abadondayo entweni zombangazwe lezi izizathu ziziningi kakhulu mhlawumbe
yiziphi indubo elibhekana lazo nxa likhankasa ikakhulu nxa sikhangele ukubana kulo daba lwe-COVID-19
udaba lwe-COVID-19 nginanzelela ukuthi nizathi kuqala ngizwile ukuthi labo America sebesithi iZimbabwe is a safe destination when it comes to kuze ne-COVID. Even the South Africa la ithi yona angizwe labo malema sebekhuluma bethi bona athina sahamba siyekhrosa siyeZimbabwe enxa singathola ukuvaccinate. Nyamanga lama frontline workers nxa e-South Africa kunjalo kulabanye abalokuba angavaccinate la kathesi ngiyamangalisa but iZimbabwe ngiyichayela ihlombe. So thina ngabona sesimuvile sibili sesisebangene ingcono kakhulu. Njalo into engiyakhangela sizaba nodubo nje ukuthi thina njengoba kuhambelana kwathi kulawo le-South Africa i-variant le-India COVID le ingasenze lokunye mhlawumbe. Kodwa ke senani ngibona ngani okwakathesi umumo wethu ungcono kakhulu siwukhangela siwuqathanisa lezi yindawo ngokunjalo ke thina siyaphambili ke ngomsebenzi kodwa sinanzelela njalo sihlonipha usilandela imiyalo ye-World Health Organization yokuthi abantu benze i-social distancing loku behlale begqoke ama-mask
lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esetsholotsho Elingakhohlwa siyaqhubeka kusasa ngenxoxo zethu lapho esikhangela khona indaba
eziphathelane nokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela umbiko osusabalele enkundleni zokuxhumana othi kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Ibandla leMTC Alliance lithi nxa ibandla lezanu PF lingephula imigoqo yokuvimba iCoronavirus njengalokhu kade likwenza, lalo ibandla leMTC Alliance lizenze njalo. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.